Abantu abachaywe babotshwa ngabezomvikela izolo elokitshini lemakhokhoba kobulawayo lamhlanje bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo eTrade Gold. Umantshi umnumzana Tinashe Tashaya uzwe okwakuqala icala lezibotshwa uLeon Ncube, uKelvin Dube loCourage Bester Mkandla abachaywe kabuhlungu ngabezomvikela bababopha emakhokhoba ngemva kokumiswa kwemota abakade bekiyo bakhuthuzwa bagcina besetheswa icala lokutholakala belezidakamizwa. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole umele uNcube kuthi umnumzana Mlweli wenkululeko Dube umele uDube loMkandla edale lapho abavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebail lamadola alikhulu munye ngamunye. Umantshi Tashaya ukhuthaze uhulumende ukuba ayephenyisisa ngodaba lolu kabanzi aze lobufakazi obeneleyo mayelana lezibotshwa ubhaliwe kahle ngoba okukhona okwamanje kuveza ukuba bebotshwe libutho ngaphandle komthetho. Izibotshwa zibonise idale imvimvinya abalazo kulandela ukutshawa libutho izolo. Igqwetha umnumzana Sithole uchasisa ngalolu daba.
Okuqakathekileyo okwenzakeleyo yikuthi into eyenzakeleyo yikuthi izibotshwa lezi ezibuye ecourt mina ngimelela esinye sangkhona. Izibotshwa lezi kahle kahle into eyenzakeleyo amalunga e-army yiwo abamba abantu laba. Ngomthetho amalunga e-army awala mandla okubopha okusetsha. Konke lokho kade kusenzakala ingozi lihlazo emthethweni. Ngakho ke sifikile phakathi phambi kwenkundla lapha sakubeka obala ukuthi okwenzakeleyo akumelanga kuvunyelwe. Ngakho ke laba bantu kumele bayekelwe. Abantu laba bachayiwe ngamalunga e-army bayakwanisa ukubabona baba identify. Bachawa le-police station okutshengisa ukuthi amapolisa lawo kasela mandla okwenza umsebenzi ngendlela. Kuyadanisa kakhulu. Ngakho ke inkundla ivumelana lathi ukuthi nxa kuyinto eyenzakeleyo njengoba ukubala ukuthi imizimba yabo imanxa ixathuxathukile ngokutshayo inkundla ithi kakuinvestigate kutholakala ukuthi kuhambe njani nxa kuliqiniso labo bantu akumelanga bangene kutrayal.
Kusenjalo ukubotshwa lokuthunjwa kwabantu kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo lapho isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa asechaze ukuba abebutho babikwa befike bemdinga ebusuku emzini wakhe yena engekho.
Ukutshengisela lobudlwangudlwangu okwenzakale elizweni into ezimbili ezenzakale mina ngingekho elizweni njengomuntu ophume elizweni mhlaka 6 January kodwa ngithe ngilapho kade ngikhona ngathola umbiko othi ngidingwa ngamapolisa langamasotsha njalo bangidinga ebusuku. So bangethusa ke lokho ngakhangela ke okwenzakeleyo ngendlela okwenzakale izinto kayo ngananzelela ukuthi mhlawumbe ngisengozini ngoba thina sazi ukuthi amapolisa wodwa yiwo adinga umuntu ma kuluthi ulecala or anything kodwa mase bezahamba la masotsha njalo begadlile bephele isikhali kuyethusa kuyethusa khonokho njalo kungethusa kakhulu ukuthi mina angibonakalanga lapho kade kutshengiselwa khona angibonakalanga lapho kade kulobudla kuzwakukhona njengomuntu okade evele ngekho so bangidingelani sizatholani beyidingana lani njalo beyidinga ebusuku so yiko okungethusayo kakhulu ukuthi hhayi mhlawumbe angikhosefu ukuthi into lokho ngihleli ndawonye ngoba angikwazi ukuthi amapolisa yini mhlawumbe asemapolisa kwesinye isikhathi bephenduke bengenza okunye. So ngikhuluma nginje ngumuntu ocashileyo lapho engibona ngani ngisefu khona kwesikhatshana kodwa ukuba elizweni angibona ukuthi kusaseyinto esefu kakhulu ngendlela okwenzakala izinto ngayo ngiyesaba njalo ngizama ukudinga ukuthi ngibe sefu.
Elinye lamagqwetha elimele uCharles Thomas loBernard Sibanda abacalwa ngokubulala ipolisa kobulawayo umnumzana Lament Ngwenya uthi banakho ukuphanyeka isicelo sesibambiso sebail kusasa ngoba idale beliyalela uThomas imvumo yokuhlawula isibambiso bethi ulecala lokuzama ukugenqula uhulumende okhethiweyo.
Sizafayila amaphepha yethu enkundleni kusasa awebail aka Charles Thomas. UCharles Thomas yena bekuthwe inkundla state ukuthi ule conviction wake wagwetshwa egwetshweli treason, kodwa hayi ngokukhangela ukuthi amaphepha enkundleni sabona ukuthi hayi kalani kalayo i-treason. So i-application yethu sizoyifayela kusasa ebheni.
UThomas lo Sibanda bacalwa ngokuthi ngeviki edluleyo ngelanga lokutshengisela emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Mawune walimala kakubi. Wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Ukuthoniswa kwamacala abantu ababotshelwa ukutshengisela kweviki edluleyo aqhubekela phambili loba nje kungacace ukuba athoniswa kanjani, ngoba amagqwetha ebikwa emalutshwana angamela izibotshwa njalo iningi labantu babotshwa ngabebutho okuyikwephula umthetho lelungelo labo.
Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Dlovu.